Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra lo Chris lichona njani yekudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izigqoko amathawuzi bekuningi sibili, ama-cellphone bekuningi kukhela. Ngoba i-footage yangibona babeyisebenzisa njengewe i-storage. Nasebeqedile ukusebenza babefake izinto phakathi. So kutshisiwe phakathi kwakhona.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bathi bafice impahla zabo zitshisiwe namhla lapho abazigcinisa khona duzane lamahofisi ekhansili yaleli dolobho. Umongameli Robert Mugabe uthi uyasuthiseka ngemizamo eyenziwayo ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-Ebola.
Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu engathi engabaqoqa abantwana bakhe bezintando yakhe ukuze konke abakwenzayo kube ngokubusisekileyo, ngoba isikhathi samanje abantu abaphila kiso asikho right. Manje bese ngithi ngabe uNkulunkulu uyahawukela umculo wami ubest entweni enjenganaleyo.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo ele Sisters of Paradise elilidlalade elitsha elilesihloko esithi Sinjalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo ezitaladeni zeHarare bathi bathole impahla zabo zitshisiwe namhla lapho abazigcinisa khona duzane lamahofisi ekhansili yaleli dolobho, njalo bethesa amapolisa ekhansili umlandu wokwenza lokho. Abatshiselwe impahla zabo abakhulumele Studio 7 bathi impahla isiza kuba lukhoni, impilo isiza kuba lukhoni njengoba besebenzise imali ekweletiweyo ukuthenga lezi mpahla. Amapolisa athi asadingisisa ngalolu daba, njalo ababotshwe izolo bengafuni ukusuka lapho abathengisela khona eHarare. Babhataliswe imali yamafayindi bakhululwa, kodwa abathathu belokhu besestokisini ngoba besetheswa icala lokutshaya amapolisa ekhansili. Omunye othengisa eHarare ngokungekho emthethweni ongafunanga ukubizwa ngegama uthi kuyadanisa okwehlele abanye bakhe.
Amavendi athengisela ku-Footbridge eduzane le-town hawo. So impahla zangikhona zitshisiwe zonke. Abanye bebezama ukuthi bekhiphe okunye okuseleyo, kodwa okuningi kutshisiwe kakhulu. Bekule sisathulo ezintsha, izigqoko, amatrawuzi bekuningi sibili, ama-cellphone bekukuningi kuthela. Ngoba i-Footbridge yangibona babeyisebenzisa njengewe i-storage. Masebeqedile ukusebenza babefake izinto phakathi, so kutshisiwe phakathi kwakhona.
Manje kathesi sokusenzakalani?
Kathesi sokungani kuthule, ngoba vele abantu sebengani bayakhethwa, kodwa abaphambanisile kakhulu amasiko.
Kuyini osukwenza kathesi?
Kathesi mina ngithengisa izigqoko, kodwa ngiyabe ngisesaba vele ukuthi engabe bengangifikela lapho engithengisela khona bazathatha impahla zami. Akula layinike uthi singayenza yona, siphila ngaloko vele. So ukuthi uthiye usukhangele ukuthi indalo izangena ngikhaya.
Na uphiwanga yini indawo leyana ephiwe abaningi ukuthi uhambe uyethengisela khona?
Hayi, mina angiphiwanga ngoba sibaningi vele. I-process zangikhona zinde kakhulu. Uyabuza isikhathi uthima ku-cube uyenzakalani. Hayi, vele kuyadanisa. So uyabona ukuthi ungcono uthengise ungakudingi lokhu ngoba vele kuzakuthuthela isikhathi.
Yo, ngezinye indlela awubhalisanga.
Hhayi, mina angikabhalisi. Ngoba ukuthi ngibhalise lako, ukuthi ngiyebhalisa lako okuthiwa ama okuthiwa kona sihambe khona. Vele kule dasti, akulala ma-toilet and kukhashana konokuyana kokuthi siyabe kumele ama-clients agade asiya khona. So vele it's not very lucrative for us ukuthi siye khona. Kungcono sihle sihlale la.
Umsebenzi wona lo okwenzayo ukuthengisa okunceda ngani? Njalo akukho yini okunye ongakwenza?
Kuyangiphilisa sibili ngoba mina irenti ngiyakwanisa ukubhadala, ngikwanisa ukuthenga lokudla. Angisangeni emastradeni and mina angikhoze ngicabanga ukuthi ngiye ebhaweni kumbe ngiyenzeni ngoba ukuthengisa khonoko ngiyaphila sibili okurayithi.
Lo ngomunye wabathengisa eHarare ongathandanga ukubizwa ngegama obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Inhlangothi ezehlukeneyo sezingqome inguquko esibe khona kwezokuhlambululwa kwamanzi esitishini seNorton Jeffrey Water Treatment Plant esitholisa idolobho leHarare amanzi. Lesi sitishi sesenelisa ukuhlambulula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamalitha amanzi ngelanga, i-500 million liters, kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngenye yengcwethi kwezamanzi ongumanjinela kumasipala weHarare u-enjiniya Hosaya Chisango ekwethekeleleni kwamalunga avele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo lapho okuhlanjululwa khona amanzi lamhle kuseni. U-enjiniya Chisango uthi kufezeke ngokuthola uncedo lwemali evele esikhwameni sezimfund kanye lesikwelede esitholwe ebhanga leChina Exim Bank. Unkosikazi Happy Mzuba ngomunye wosebenzi esitichini seMorton Jeffrey Water Treatment Plant ochasisa ukuba ibasize okunganani limali ukuthuthukisa umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo.
Saqalisa umsebenzi eMorton Jeffrey ngo-2013. Sabolekwa imali from China nezimfund. Izimfund phase 1 siyayidlula, siyaphela. Then eChina siku-40%. Then first two izimfund sifuna ukuqalisa. Okay, amanzi ethu angisangezeleka from 400 million liters to 500 million liters ngelanga. Kulapho esikhona kathesi. Nxa sesiqedile iproject yeChinese, sibe sithola 600 million liters. That's per day ngelanga.
Umunicipality uthi ukubone kufanele ukuqoqa lolu hambo lwalamhla ngenjongo yokuba uZulu kanye lenkokheli ezivele kunhlanganiso ezehlukeneyo aze zibonela ngawakhe umsebenzi owenziwa kulolu hlangothi lwamanzi. Lokhu umunicipality uthi kuzaphathisa ukuthini abeze namhla baye kusabalalisa ilizwi phezu komsebenzi oqhutshwa kule ndawo kanye lokuzwisisa inkinga ababhekane lazo. Okwamanje umunicipality uthi usesanelisa ukugeza amanzi ayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, ethi kuyinto ebajabulisayo lanxa befisa ukuba ngaye sedlula lapho. Mele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe uthi uyasuthiseka ngemizamo enziwayo ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-Ebola oqhamuke enyakenye emazweni angentshonalanga kwe-Afrika. Sethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations International Ebola Recovery lamhlanje edolobheni le-New York khonapha eMelika. Umgabe uthe umhlaba jikelele kumele umanyane emizameni yokuvikela lomkhuhlane wona obulale abantu abazinkulungwane ezilichumi lanye 11,000 ikakhulu emazweni abalisa iLiberia, Sierra Leone leGuinea. kodwa inengi lokho lisola umgabe lisithi usehlala esemoyeni njengenyoni. Omunye walaba bantu ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ophe uChris Gande weStudio 7 imbono yakhe.
Kusitshengisa nje vele ukuthi umgabe ungumongameli onjani elizweni laseZimbabwe, ngoba kunjenje uyabe lokhu ebhizi esula lamanye amazwe esithi uzama ukuthi abancedise ukwakha kwamanye amazwe, yena umuzi wakhe usitsha. Kusitshengisa ukuthi yena uvele ungumuntu onjani, ama-priorities akhe nxa ngingakubeka ngesilungu ami ngaphi, ngoba nxa engumuntu ozithatha ngokuqotho ukuthi ungumongameli oqotho ozimiseleyo kwakha ilizwe lakhe, lokufanele ukuthi ahlale phansi la akazibonisise ukuthi into le engiyenza uma ngilokhu ngisiya ngibhoda ngisiyalelale, ilizwe lami ilakha ngaliphi, ilibhenefitha ngakuphi, ngoba kula ndlela ilizwe leZimbabwe libhenefitha konke lokhu. Iqiniso elikhona ukuthi izimali zona ezahamba ngazo kufanele futhi ngabantu bayabuza ukuthi kanti uhamba ngaziphi izimali uyithatha nga. Xa kuyizimali zelizwe leZimbabwe lona livele lihluphekile kangakanani lingelamali lidashukelwe, aphinde athathe leyo mali futhi ayisebenzise. Njengani umuntu esimazi ukuthi lapha hamba khona uhambe labantu abaningi abamsekelayo lokuthi bake ngabani asikwazi.
Siyabona ukubana uhambe labaphathi ntambo abafika bona abane, njalo lokuthi umhlangano lo singathi ngumhlangano oqhakatheke okunganani weibhola engazange ifike yona eZimbabwe.
Umhlangano wona ungabuqhakathekile ngeibhola kuyindlela yokustrategize lokuthi i-UN ithole indlela zokuthi ingasebenzelana njalo e-Africa nxa kungaba le hlupho ezinjengazoneze uhlupho olunjengolo ebhola esilubone luqale last year. Uqakathekile umhlangano, kodwa umbuzo kufanele sizibuze wona ukuthi umgabe ukuba khona kwakhe kuqakatheke ngaphi. Njengona vele siyakwazi ukuthi khathesi kunjenje ulele kuleyo meeting yangkhona, pho kusizana ukuthi umuntu asuke all the way from Zimbabwe wabuye khonaphana kuthi ahlale kumeeting yangkhona lakhe. Aluba kade kusenza phela ngawuthumele nje umuntu wami representer ozabe lalele olokhu esakwanisa ukuthi akhaliphe engqondweni emkhumbulweni asifisisise la participate ku-conference. Manje umgabe anti ufika ku-conference yakhona ngemva kokuhamba uma ngomude njengalo uvele esedondolozela afika azilalele nje, akuyancedo ukuthi umgabe ulandeni laphana vele lokhu akulandelako akusoze kusitshintshe ngalutho, usuwestela imali zethu nje kuphela.
Umnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBritain. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka ngodaba lokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zamadolobho ikakhulu eHarare. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iflag ye-Confederate yaseMelika ebikwa kwabanye isibonelo sokucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu yehlisiwe lamhlanje ezakhiweni zikahulumende esigabeni se-South Carolina. Lokhu kwenzakala ngemva kosakhulayo omhlophe odubule wabulala abensundu abayisishiyagalolunye abakade besecaweni ngenyanga edluleyo. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Imbiko evela esigodlweni seSomalia ithi abeqembu le-Al-Shabaab bahlasele amahotela amabili lamhlanje, kodwa akukazakali ukuthi kulabantu abafileyo yini lokuthi bangaki abalimeleyo. Ikhansili yakobulawayo isiqale uhlelo lokuqasha izakhamizi ezilezimota ezinkulu ezingaphathisa ukuthwala izibi ngemva kokwehluleka ukwenza lomsebenzi ngemfanelo ngenxa yokusilela kwezimota. Kubika uNotando Spanda.
Uhlelo loluluza ngesikhathi uhlangothi lukahulumende olukhangela ngokunakekelwa kwendawo ezihlala abantu i-Environmental Management Agency soluthe imizima kokhoba le entumbane ingcolile kakhulu njalo ilamaqubaquba ezibi ndawana yonke ezingabuthwayo. Okwakhathesi, ikhansili ibutha izibi kanye ngeviki emzini ehlala abalutshwane kuthi emzini ehlala abaningi kanye kumaviki amabili. Umeya wedolobho lakoBulawayo ukhansila Martin Moyo utshele iStudio 7 ukuthi bayazama njengekhansili ukubutha izibi ukwenzela ukuthi kungaqhamuki imikhuhlane kodwa imoto zabo ziyasilela. Emzini ehlala abaningi uthi kule migwaqo eminye enciphileyo okokuthi imoto ezinkulu zezibi zikamunicipala azenelisi ukungena khona okwenza abantu abahlala kulezo zidalada baswele ukuthi lezi zibi bazenzeni. Uhlelo lolo luqala emganwini uthi luzasebenzisa izakhamizi ezilezimota ukususa izibi kulezo zitalada ezinciphileyo zisiyafakwa ezimoteni ezinkulu zikamunicipala.
Laba balezimota bayabuya sivumelane ukuthi bazasebenza njani. Bebe sebe siyathwala izibi bengena lapho engxenye okade kungafiki khona le imota enkulu. Befaka izibi zabo endaweni evunyelweneyo zibuthelelwe khona phana. Sezibuthelelwe eyethu imota eka kansile enkulu isiza fika ibutheke zonke izibi leziya. Konke lokhu kuyindlela yokuthi sizame ukuthi sibone ukuthi nxa sithwala izibi kumbe nxa senza umsebenzi, umsebenzi wakhona uyenzakala kuhle.
Unkosikazi Emma Chuma oyisakhamuzi uthi ikhansili kumele isebenzise impahla elayo ngendlela eyachiya zonke izakhamizi zisuthisekile. Uthi kungcono ukuthi izibi zibuthwe maviki wonke emzini ehlala abaningi ngoba yikho okuba lezibi eziningi njalo abantu baminyene kodwa endaweni ezihlala abalutshwane balakho ukugcina izibi zabo amaviki amabili emayadini abo amakhulu. Ethi kungabuthwa kwezibi kuba luhlupho ikakhulu ngezikhathi zezulu lakulezi insuku emadolobheni lapho osekugcwele abantu abaningi abathengisa esitaladeni.
Nxa izibi zilokhu zigcwala zi-accumulator zi-accumulator akuhlaleki endaweni lapho esihlala khona ngoba indawo first kuyabiza impukane lezibi leziyana vele umnuko wazo asomnuko omuhle ongajabulisa ukuthi abantu bahlale eceleni kwa ungakhangela lapho abantu sebephongujikele emakhoneni ngenxa yokuthi i-city council iyabe ingasa-collective. So vele indawo yangikhona iyabe ingasekho indawo ekhangelekayo nje iyabe isiyindawo eyinyanyekayo indawo elihlazi ukuyikhangela. So lathi lokhu kuyasidanisa ukuthi khona i-council kayiyenze something.
Ikhansili nyakenye ibiphathelwa lumsebenzi inkampani eqhatshwe le mota zayo ezingamachumi amabili lanhlanu i-25 ethe ngemva kokuqunywa kwesivumelwano lekhansili lonyaka yachiya kuphela imota ezinhlanu eziyizo ezekhansili. Uhlangothi lwempilakahle ekhansilini luthi ikhansili sithwele nzima ukuthi ibuthe izibi kanye kumaviki amabili emalokitshini ahlala abaningi ngenxa yokusilela kwemota osekuthiye izisebenzi zekhansili zisebenza lize libe bantu bahle zizama ukuqeda umsebenzi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda.
Amankampani edlula amachumi amabili lanhlanu athengisa lokufaka amandla esola ezindlini zabantu azabukisa izinto zawo njalo echasisela uZulu ngokuqhakateka kokusebenzisa amandla esola embukisweni ozaqutshelwa koBulawayo esidolo kusasa. Umbukiso lo oqoqwe inhlanganiso ye-SNV Netherlands Development Organization. Inhlanganiso le izabhoda ngelizwe isenza imbukiso efanayo. Sixhume ingcwethi kwezesola omnumzana Tendai Mukucha osebenzela enye yamankampani azabukisa kusasa i-Exemplar Solar System, yena ochasise okuningi ngalo mbukiso.
I-solar fe esilayo ngeyokuthi abantu babekwazi generally about i-solar. So siyabe singama companies amaningi and siyabe sikhona ukuthi sibe si exhibita ukuthi abantu babekwazi ukuthi ama companies adila ngesola kumbe ayenza isola ngawapi and how best bangakwanisa njani ukuthi bancedise isola ibancedise especially ama domestic solar systems.
Ubona abantu baya kuzisisa yini ukuqhakatheka kwesola abaya wathenga ama panel?
Ngathi abantu ukube kwazi ngesola bayakwazi, but into ekhona ngeyokuthi kule limitation yokuthi imali yokuthi abantu bakwanise ukuthi babe le solar ezindlini zabo iyokhanya ngani it's a limitation. But generally interest ukuthi abantu ukuthi basithe babe le solar bayabe funa ukuthi babe le solar sure.
Iyenza malini?
I-solar ilama-ranges kuhambelana ukuthi umuntu ufuna i-backup system. Le system ukuthi nxa kungena amagesi awezesa esiwajwayeleyo, umuntu uyakwanisa ukuthi during a power cut nxa kungena amagesi uyakwanisa ukuthi abe le solar njengama-generator, ukuthi nxa kungena amagesi i-generator iyakwanisa ukuthi isebenze njenge-backup. So i-solar kulama-systems angu-2, ile backup type of a system le inyethwa i-off the grid type of a system. So i-backup nge that one iya-range from 1,500 to 2,500 uhambelana ukuthi uyabe ama-appliances amangani ama-lighter ngaba ama-TV ngaba ama-fridge uyabe uhambelana ukuthi uzafuna how much power from i-solar. Bese sibuya kuma-systems which are off the grid ukuthi wona la ayabe angafuni ivesa kumbe amagetha we-grid ukuthi asebenze, lawana yiwa range from 2,500 asiya ku-around 7,000 US dollars thereabout.
Ela ngomnumzana Tendai Mukucha ingcwethi kwezesola njalo usebenzela inkampani ye-Exemplar Solar System engenye yamankampani azabukisa koBulawayo kusasa. Singene kwezemidlalo lapho esikhangela khona ukuqala kwesigaba sesibili semidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League lamhlanje.
Lo mdlalo uphele ezingujiki lobhanqa kungela qembeleni elise ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela engekho nhle kumaqembu omabili njengoba isesimeni esingekho sihle engalaneni yemiklomelo. Omabili lawa maqembu akusigaba sangaphansi sengalane okuyilapho kulengozi yenkulu yokugunyulwa ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe uthi umklomelo abawuthole namhla olakho ukubasiza phambili.
Sizosurvive. Okukhona ukuthi igame inye ngayinye sesithatha njengecup game with ofananga. Sidrophe ama-points nxa kuyihlulile onqono siphike 1 point.
Iqembu letsholotsho lile miklomelo elitshumi lanhlanu ukuthi ele-ZPC Caribbean lona lile miklomelo elitshumi lesithupha. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Chickenini elizemukela khona ele-Capes United enkundleni eluveve. Iqembu le-Harare City lizadlala lele-Flame Lily ngaseRufaro ukuthi ele-FC Platinum lizanqikelana leqembu le-Chapungu ngaseMandava. Ngesonto iqembu le-Wawa lizadlala lele-Dongo Sawmills enkundleni ye-Ascot. Iqembu le-Dynamos lizemukela iqembu le-Wange enkundleni ye-Rufaro. Iqembu le-Triangle lizadibana leqembu le-Islanders ngaseGibo. Kuthi koBulawayo enkundleni eluveve iqembu le-Homeland lizemukela iqembu le-Buffaloes. Wonke lawa maqembu aphindana umphehlo njengoba ngempela viki edluleyo abedibene kwimidlalo yokugqiba isigaba sakuqala sesizini yalonyaka. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umdlalo wakuqala wohlobo lwe-One Day International obuphakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe kanye lalelo elimela ilizwe le-India obusenkundleni Harare Sports Club uphele iqembu le-India linqobe ngamaranzi amane. Iqembu le-India yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angu-255 ekupheleni kwama-overs angamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. EleZimbabwe lithe seliphendula lenelisa amaranzi angu-251 kuma-overs angamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Lawa maqembu azadibana njalo kumdlalo ofanayo ngesonto langolwesibili ukuthi emva kwaleyo midlalo azadibana kwemibili yohlobo lwe-2020. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lomculi wengoma zokholo uThembi Sibanda oweqembu le Sisters of Paradise ngedlala telabo elitsha elilesihloko esithi sinjalo.
Ngalathe labo lele lithi sinjalo uThembi uthi bafake ingoma eziphekwe zavuthwa busu besenzela ukuthi zinambithe ngijola kulabo abangakholwayo. Zonke zingoma eziphenduka zibe intshumayelo enkulu nxa umuntu elalela amazwi azo njengale yakuqala ethi isango lezulu lincinyane. Uthi ukuphumelela kwedlalade labo leli kumjabulisa kakhulu njengoba kuyikugcwaliseka kwamaphupho akhe amakhulu.
Ingoma zami ziwumkhuleko esikhathi esiningi. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu engathi engabaqoqa abantwana bakhe benze intando yakhe ukuze konke abakwenzayo kube ngokubusisekileyo. Ngoba isikhathi samanje abantu abaphila kiso asikho right. Manje bese ngithi ngabe uNkulunkulu uyahawukela. Umculo wami ubest entweni enjengenaleyo.
Esihamba phambili kule dlalade zibalisa le ethi nxa inkosi vuma sizophumelela kuze ethi inkosi yami ungangijiyi lezinye. Intombi ezelwe esigodini ngo-1982 yakhulela khona iqale zokucula isafunda. Kuthe kufikeni kwakhe eGoli wacula emaqenjini abalisa insindiso yamaNazaretha lelemvuselelo yamakholwa. Ngo-2009 yikho lapho abumba khona elakhe iqembu le-Sisters of Paradise. Kuleli qembu-ke waqala ngedlalade elithi Mhla uJesu ebuya, kweza elithi Ngubani ozayongena, manje sekulaleli elithi Sinjalo. UThembi uthi ubungumdali ngokunambitha koluju aluphake kuleli dlalade. Uthi isifiso sakhe kasikho ekwenzeni imali kuphela ngalo mculo, kodwa ufisa ukusondeza abantu enkosini aphinde aphathise labo abalezifiso zokucula.
Abantu abalama-talent kabakhiphe ama-talent wabo basebenzise. Yekelani abantwana benza ama-talent abo. That's why mina ku-DVD yami libona ngizobe ngijayiva nginabantwana, ngiyabathanda kakhulu, ngiyafisa ukuthi bonke beze kimi. That's why ngijile ukuthi lokhu sponsor kwami fisa ukusponsor abantwana abahluphekayo. Laba lama-talent futhi ngibaphakamise.
UThembi uthi abaculi abasacathulayo labalandeli bakhe abafuna ingoma zokholo bangathandabuza ukuthintana laye kuFacebook egameni leqembu lakhe elithi Sisters of Paradise. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Azibe hope makamu ango mthokazi omuhle asehlukane libele mpela sonto elijukela lobusuku obuhle olivalelisayo muntu ngamili inkomo.